Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 8 kuMfumfu 2017 ngontunga melinkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnanga gwa kayisuye umuntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse indoda layo emadodeni ezizwayo.
Kambe uselakho ukuxotshwa kuzano PF na umnumzana Emerson Mnangagwa.
Naso siyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indawo ezinjengabo Lupani yasumana uthe ngxenye kulamabhanga amabili.
Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kambe uselakho ukuxotshwa kubandla lezanu PF na umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa. Lo ngumbuzo abanengi abazibuza wona kulandela ukudlithizwa kukaMnangagwa ngunkosikazi Grace Mugabe ngeviki edluleyo, okwengezelele ukufuthelana okuvele kukhona kuzanu PF phakathi kwamaxuku amabili alwela isikhundla sikaMgabe eleTeam Lacoste lona elikhokhelwa nguMnangagwa lelikankosikazi Mugabe eleG40. Unkosikazi Mugabe ucotoze uMnangagwa esithi uhamba engcolisa igama lakhe esithi wamfakela ichefu ekudleni. Kodwa umnumzana Mnangagwa uthi kazange watsho njalo, kodwa uqina ngokuthi yebo wafakelwa. Umgabe laye uthukuthele kakhulu ngalolu daba. Abanye bathi uMnangagwa ulakho ukuxotshwa kuzanu PF njengonkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda uthi kaboni lokho kusenzeka nje kalula.
Okanyongolo wayechilo nje ukuthi izano kuzafika esikhathini abazadlephana khona. So kakulanto nje emangalisayo kuyinto kade ikhangelelwe. Kodwa ke kunzima ukuthi sisho ukuthi izaphela kanjani. Bangabe mfake khoneni ye. Kodwa mina ngicabanga ukuthi uMnangagwa kayisuye umuntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Ulabo abantu labo ala indoda la ebadodeni ezizwayo. Futhi uMnangagwa kade esidirection asebesebenzisa kade besebenzisa i-tribalism athi mina sebesebenzisa ukuthi ubukaranga ba-divide ama-province. Kakusoze kube lula kangako ukumsusa kusiya ku-Congress yezanu PF.
Kodwa uMgabe ulalo ilungelo lamandla okumbiza nje uMnangagwa emtshela ukuthi hayi suphelile umsebenzi ekhethe omunye umuntu ngoba ulawo lawo mandla.
Ye, uMgabe ulawo lawo mandla ngokutsho kwesisekelo sombuso welizwe, i-Constitution of Zimbabwe. Futhi ulawo lawo mandla okuthi amkhiphe uMnangagwa. Kodwa into engimangalisayo ukuthi wayibe senza kanje khona kume elamandla ukuthi amxotshe nje emsebenzini ukuthi bamhlukuluzelani. Ukuthi nje impi yakhona yimpi yaboqamu abavele besazana bobabili bayakwazi bona kakhulu ukuba bakubangayo. And mina ngombono wami mbona ngani kuthiwa akusombuso nje kuphela obangwayo. Mhlawumbe ungathola ukuthi kunje khonapha kubangwa ukuthi owatshontsha ama-diamonds amaningi kulomunye ngubani. Thina kasikwazi sithelwa ukuthi kuba ngumbuso kuphela. Akulantuthe ngapho nguthunqa nje kanje kungele into ejulileyo edipa okulalokho esikubonayo.
Unkosikazi Mugabe laye uthi ungcono kakhulu kuloMnangagwa ulesikhundla lesithunzi esiphakemeyo ngoba ungumkamongameli. Uthi uMnangagwa kayisuye lutho ngokuyinto njengoba esebenzela uMgabe engumsekeli kamongameli.
Lo mama ngumama esingamuthi nxa laba bafundi history bakhumbula ngempilo kamama othwa Queen Mary Antoinette eFrance ngabo 1789 okwaleda to revolution yeFrance. Umama lo uyeqa amasingakuthi imingcele yakhe kasuye Grace Mugabe obusilizwe into ayenzayo ingaphandle komthetho and isikhathi sokuthi amaZimbabweni sisukume sichallenge into enziwa uGrace Mugabe emthethweni ngoba into ayenzayo kayikho emthethweni.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust. Inhlanganiso ekhankasela ukuthuthukiswa kwezigaba zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi ukukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu sokufake uZulu emakhaya ebunzimeni obukhulu. Sixoxe lomqondisi walinhlanganiso uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uzafumana ukuthi ukuswelakala kwemali lokuqansa kwezinto kulimaza kakhulukazi abantu abasemaphandleni ngokubana nxa sokusiyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu. Njalo futhi emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indaba indawo ezinjengabo Lupane yafumana ukuthi engxenye kulamabhanga amabili i-Agribank leposo. So okwenza abantu abaningi bengabi lethuba lokuthi bayithole ngenxa yokusilela kwamabhanga kiwona la mabhanga amabili yabivelele leyo mali ingekho.
Akusiphe umzekeliso wentengo ekhwelileyo emaphandleni mhlawumbe isinkwa kumbe amafutha ukuthi isinkwa sikhwele sisuka kuntengo enje saya kuntengo enje.
Ye, izinto ezinjengabo sinkwa bekungakaqansi kangako ukuthi kubonakala ukuthi sokuqansile ngoba besilokhu esingani sithengwa ngedola ngitsho lasemaphandleni. Kodwa izinto ezinjengamafutha abantu bebewathenga ngabo $3.50 kathi sikwezindawo sokuyi $5.50 ozafumana ukuthi kuqansile sibile enxa ngabo $2. Kwezindawo njengoba ngithile okuqaleni aveleka wasatholakali osokungadala ukuthi egcine ebesetholakala kumkambo omnyama oyi-black market ngesikhiwa ongafumana ukuthi mhlawumbe intengo yangikhona ingaqansa futhi okwedlula bona $5 kusiya ku-$5.50 abantu abaningi begcine sebeyithenga ngentengo enkulu kakhulu.
Emadolobheni khona asekhona yini amafutha ezimota ngitsho la ukupheka?
Ukuba khona akhona kodwa athengwa ngentengo esiphezulu njalo futhi lokwethuka kwabantu ukuthi mhlawumbe sokubuyela kulokhiyana okwamnyaka wabo 2008. So uyafumana ukuthi abantu sebethenga ngama-quantities amaningi kakhulu ezama ukuthi beyigcine ezindlini esingathi ngesikhiwa i-hoarding ngoba besesaba lokho okwabehlelayo ngeminyaka yabo 2008. Kukanti la mafutha ezimota ase kwezindawo yafutha amagaraji engelalutho ngitsho omile qha ukucinayo sokuthengwa njalo futhi kumkambo omnyama ku-black market ngentengo eyabingani iphezulwanyana mbijana.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela ekobulawayo. Kengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko bethu namasiko babe tetela mazo
ngicina
masiko
namhla ngesikhangela usiko olungabe abantu abahlala emazweni bangani balubambile sibili ukuthi kungabe kuyini. Kulamasiko amaningi kakhulu okunye kwetheswa inkanda kwabantwana okunye njalo ngokuthiyeneyo nenhlanhla ngoba ngilomnumzana Arthur Ndimande isizalwane seZimbabwe esihlala khona ngale eHaveron. Baba Ndimande kunjani?
Ngikhona linjani?
Hayi siyaphila kunjani kuna eHaveron?
Hayi kancane nje kuncengisa namhlanje kulomoya mani osidalela amaflu.
Oye, hayi kuyadlula ke isikhathi sankona. So ke singathi wena obone ngazani lusiko olubambileyo kumbe olubanjwa ngabantu beZimbabwe abanengi. Lungabe luyini njengoba lihlala khona ngapha ke eHebron?
Isiko engani lokho lisabanjwe ikakhulu ekwetheseni abantwana inkanda, ngani lokho kusabanjwe kakhulu ngokubana lamanje nje ngibone abantwana abancane izini loba sikhona lapha eBotswana umntwana engazalwa bayamethesa inkanda kafuma hamba hambe bengakaze bemethesa inkanda ngibone ngani lokho bekubambile impela.
Kodwa konoku ke ngokubona kwakho abantu babuyela ekhaya kumbe kulabo bazali ababuya khona ngapho kubanjwa njani?
Lezi nsuku kungani nje sokuyinto esinanzelelwa loba lami nginje sengikunanzelela ngoba umntwana engazalwa lapha eBotswana uthola ukuthi ubekwazi isiko langakithi siyethesa so umntwana inkanda inkaba silahla ngalolu hlobo sisesenza khona kukhanya seba sivele sikubona kusenziwa esikweni lakwenu.
Inkaba vele yona layo kuqakatheke kanganani ukuthi kugcinwe isiko lelo lokuthi kumele kulahlwe kunje kulahlwe kunjani?
Lokhona kwakulisiko lokuthi nxa kunje njengoba singaba kwendemande thina siyaba sikwazi ukuthi umntwana nxa esezele ma inkaba leyana iphuma ilahlwa njani. Abanye bawulahlela emanzini, abanye njalo baphosela egangeni nje kule mkhubakhuba etshiyeneyo ukuthi lina ngakini lilahla njani. Kulisiko elikhona, so ngendlela yokuthi akuthola sikubona kuqakathekile ukubana lokhu sikulandele.
Kodwa kunceda njani konke khonokho?
Kutsho ukuthi emandulo ebadaleni kwakulo ncedo ngokubana kuyafana lokuthi kunje nxa esibambe isiko uyathola ukuthi uyazala umntwana loba umzali elupane wena usetsholotsho uthola ukuthi ngiyekwenza kwena isiko umntwana akwanisi ukuthi alahlekazi yafika ngakibo ngenxa nje esiko kuphela.
Siyabona ukuthi-ke kudala abazali babegijigijima sibili uzokuthiwa umntwana usenje sokumele ukuthi-ke ulahle inkaba kwenziwe konke khonoko. Ovele okwenzayo vele khonoko umbani ukulahla inkaba le?
Ukulahla inkaba kunje mina owami umntwana sekungalahla u-anti kumbe ubaba omncane noma usisi omdala owegazi lakho nguye olahla inkaba yomntwana.
Kwenzelwani khonokho ngokwazi kwakho?
Lokho kutsho ukuthi kwenzelwa nje ukuthi isiko lingacimi lokuthi engakwenza yena owegazi abantwana balesi siko labo lokuthi ngakithi vele sinje lokuthi kunje mina ngiyabankwazi ukuthi esikhathini esine babethi angakithi nxa uzala umntwana izibulo lakho lokuqala kufanele ube ngumfana noma kanjani noma kanjani labo uphumile kodwa izibulo lakho kufanele ube ngumfana. Kuyafana nje lokuthi kutsho ukuthi babekuthathela khona phana emasikweni le ndlela ababesenza ngayo alibana betaba umntwana.
Ye, siyakubona khona fanele kutabeni lokulahleni inkaba kungani kuqakathekile sibili ebantwini besintu kodwa ke nxa usubona kusiya phambilini ngakusize kuphela yini konke lokho?
Yeah, kuzaphela kodwa abanye ababe lokhu ekubambile umthonso senyanyana awusozuswelakale lanxa kungathi abantu ngoba kathesi abantu abaningi sebengani bayakulahla izinto zesintu. Uthola ukuthi esikhathini esiningi kufana nje lokugida amadlozi uthola ukuthi umuntu engathwasa idlozi uzokuthwasa eloya. So abaningi sebebalekela emachechi la ama-apostoli kodwa ayisibo bonke uthola ukuthi umthonselelanyana omunye uyabe lokhu kukhona ulokhu ulandela isiko.
Baba Ndimande, sibonge kakhulu ukuthi ube lathi lamhlanje ungaphosela ukugcina ba?
Hayi, mina elokugcina yikuthi nje isiko mbone ngani liyinto eqakathekile kakhulu ukuze ube kwazi imvelaphi yakho lapho ovela khona.
Sithathe ithuba leli ukuthi sibonge ubaba u-Arthur Ndimande ukhona ngale ke eHebron kwele Botswana. Ungathinela kusasa mfowethu.
Siyabonga.
Hayi okwalamhlanje simalapha-ke zulu kandaba oliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ugives tube
bayawagcina masewawasenziwe mandu.
Siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikhobe. Ngeviki edlule balaleli ngixoxe lokhu lakwashe hobe ngendaba ye-social media ukuthi uhulumende wethu ulamandla nawo okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakhulume abakufunayo ngasebelenjini. Yena uhobe wathi cha. Kuliviki siqhubekela phambili ngaleyo ndaba sixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele, yena oyingcwethi yokwethulwa kwembiko eZimbabwe. Mnumzana Ndebele, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Kunjani?
Ngiyaphila. Awungitshele Zenzele, yini umbono wakho mayelana ngale ndaba esiphatha kuhlelo lamhlanje?
Awuzananze ukuthi uhulumende weZimbabwe nguhulumende ongafuni ukuthi abantu bekhulume bekhululekile bekhulume into abayifunayo. So for a long time bebefenelisa ukuthi becontrole ama-radio stations, ama-newspaper, ama-television, but i-social media ifike ngesikhathi besifisa ukuthi ngabacontrola kumbe ukuthi abantu bakhulumane, kodwa-ke akulanto abangayiyenza.
Hayi, ngiyakuzwa. Awungitshele-ke njengomunye ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko, ubona ngani ukuthethisa lo lokho okwenziwa nguhulumeni kuzathinta umsebenzi emisakazo esingathi ngesingisi ama-traditional media outlets afana labo ZBC na?
Angiboni ukuthi kungabaphambanisa ngayiphi indlela, ngoba isikhathi esiningi uhulumeni uvele uyavikela imisakazo yakhe. So angiboni ukuthi kulo mthetho ungenza bona bengasebenzi kuhle, ngoba uzangazela ukuthi iminyaka yonke leyo abantu becomplaina ngokuthi imithetho yezokusakaza eZimbabwe iqine kakhulu, ayizange iphambanise imisebenzi yabantu abanjalo e-ZBC.
Kodwa Zenzele, are you taking into consideration ukuthi imisakazo efana labo ZBC labo sebefaka inhlelo zabo ngasebulenjini?
Ufaka uhlelo labo ebulenjini, kodwa ngikutshoyo ukuthi uzanazela ukuthi wena mina nxa ngizenzele ngingafaka uhlelo ebulenjini uhulumende bese sithi wena lokho kufakile asikufuni. The next day iZBC ifake uhlelo lelo, akula nto abazayikhuluma. Ngiyazathola ukuthi imisakazo ethethisa kakhulu abanye abantu abamaba ezembangazo, abantu abaphikisana lohulumende. Adazesize kuthiwa umuntu weZBC ubothiwe kuthiwa udifame upresident umbuthethise omnye umuntu, kodwa xa usebenzela amaphephazimele bhala into abayisolayo uzaze umsejele kusasa.
Ngiyakuzwa.
Yeah.
Awungitsheleke njengomunye osebenzisa i-internet njalo i-social media ukuphatha inhlelo zakho ezitshiyeneyo, uhulumeni angaqhubekela phambili besevala i-internet noma angayenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bayisebenzise, lokhu kuzathinta umsebenzi wakho na?
Lokho nje kufana nokuvala amanzi ngesandla. Yabene akula ngenye indlela, bangazama but there will always be a way.
Hayi, ngiyakuzwa. Ushilo wathi there is will always be a way. Awungitsheleke abontanga abakumsebenzi wokuphatha inhlelo ezitshiyeneyo ebulemjini kubele bakhangelele ukwenzani ukuze abalali babukele noma balalele inhlelo zabo?
I mean, there is no way uhulumende azavala ngayo internet completely because there are so many other ways ukuthi umuntu angakwenza. Kula ma-VPN ukuthi ama-VPN private network umuntu angayisebenzisa engasozi control nguhulumende.
Okay, ngiyakuzwa ke. Njengoba uhulumeni kuyabonakala vele ukuthi usebona ngani i-social media ilamandla eyobhidlisa umsebenzi wabo, ulasi isiluleko naso kunikeza ingcwethe ezifana lawe njalo intatheli izindaba labasakazi abasebenzisa i-internet njalo i-social media ukuze baphathe inhlelo zabo?
Okusobala ukuthi abantu abasebenzisa i-social media bamele bebe careful ukuthi kuyini abakutshela abantu amanga. I mean, there's no point ukuthi umuntu ekhuluma ukuthi amanga kumbe ekhuluma into ezayithusa abantu kumbe ezaqotha amabhizinisi. Why should you do that? Abantu abathatha izindaba, abantu abakhomunikeyitha nabantu, they should always uphold ama-ethics e-journalism. Iqiniso, kumele be honest.
Abontanga-ke ikakhulukazi laba abasebenzisa i-social media ukuze bakhulume imibono yabo emayelana ngomnotho elizwe, indlela abaphila ngayo eZimbabwe njalo ngezombusazwe eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kubanikeza?
Babamele nje bezikhulumele kungelanto abayesabayo kumbe engebethusa, ngoba that is the only platform abalayo. So kabakhululeke nje abakufisa.
Hayi, ngiyabonga Ndebele. Balaleli isikhathi sesidliwe nguMangoyi wothi ngilibalelise. Lapha bengixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngendaba e-social media. Bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Okukhulumayo nguMike Hove, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela njalo mbingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezikhubeko lokuthethelelana njalo lokukholwa kwabantu. Siyananzelela ukuthi indaba yezikhubeko iqakathekile ukuthi sizwisise, kumbe singabantu abayizimuli kumbe ngabantu abaphila impilo yabo yesiKristu. Singananzelela kuLuka chapter ka-17 verse ka-1 kusiya ku-6. uJesu yakhuluma ngakho uthi yena kubafundi bakhe ungake kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngaye kungaba ngcono kuye ukuba ilitshe lokuchola ligaxe entanyeni yakhe aphoselwe selwane abe seqhubeke sithi yena kulokuba aqhubekise kumbe omunye kulaba abancinyane xwayani lina uba umfowenu esona mkhuze uba ephenduka mthethelele loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku abuye kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka kumele umthethelele ukuthi lapha sifunda isifundo esiqakathekileyo okokuqala into yonke umuntu okumele abe yazi ukuba izikhubekiso zizaba khona kumbe ungabe kuphakathi kwababa lomama kumbe kuphakathi kwabantwana labazali kumbe khona emabandleni esikhonza kiwo kumbe singathi kumbe lalapha emhlanganiso esihlangana khona kumbe sizakhamizi izikhubekiso zikakhona abantu bayagwenxana kuba khona ukukhulumela eceleni kumbe kuba khona ukungazwisisani ngakho lokhu ngokuqala kumele ukuthi wonke umuntu abekwazi hayi izikhubekiso zizaba khona ngiyakhumbula abafundisi abadala abaningi abachathisa abantu baqala bababuze umuntu engachathi ukuthi selike lalwa yini nxa lingazake lilwe abe selibithela ngemuva ethi alike lihambe liyekulwa qala lingachathi ngoba umchado ungahle uphelile so okokuqala nxa sikunanzelela khonoko ukuthi izikhubekiso zizaba khona kodwa kwesipile okuqakathekileyo ukuthi pho nxa sezibe khona izikhubekiso kumele ukuthi senzeni siyananzelela laphana ukuthi uJesu uyaxwayisa ukuthi zama ngazo zonke indlela ongaba lazo ukuthi singabuyi ngawe leso sikhubekiso ngoba iBhayibheli liyaxwayisa lathi nxa kusenzeka hlala ulokuthula lomuntu wonke kodwa nxa sokubuyile kungoko okhubekisiweyo ngumfowenu kumbe ngumkakho kumbe ngomunye umuntu iBhayibheli lithi lona into kumele ibe ngqoko kuwe ukuxolela lowo muntu akumelanga ukuthi ube ngumuntu obopha ifindo abakhangela impilakahle zabantu bathi abantu abaningi abagulayo kumbe bagula ngegazi leli eliyabe likhwela lisiya phezulu i-high blood pressure abanye njalo bagula ngokuzwa izihlabo lokunye abakhangela impilakahle bathi khona kwenziwa isikhathi esiningi lifindo umuntu angabe lokhu elalo enhliziyweni yakhe lokuthi kaxolelanga ukuxolela omunye umuntu kuyakukhulula kuyakwelapha wena kuyehlisa umthwalo kuwe umuntu ongaxoleliyo ufanana njengomuntu ohambayo ophila impilo yakhe ethwele inkalakatha yomthwalo osindayo kakhulu ikanti lapho uyabe usulimala kabili ulimala ukuthi uzondela ukuthi kulo muntu okoneleyo ube usulimala okwesibili kokuthi ngoba uthwele lowo mthwalo inhliziyo yakhe yatshona isinda inhliziyo yakhe yatshona ibuhlungu kunzima kakhulu ukuxolela umuntu akumelanga sikutshaye ndiva khonoko kodwa into kumele uzitshele yona ikuthi okokuqala njengoba uyabe ungumkristu kumbe loba ungabe ngumkristu uzitshele ukuthi kambe shuwa ngizaze ngigule mina ngiguliswa ngumuntu lo ongikhubileyo ngakho-ke kumele ukhulumisane la umuntu lwayo khonokhu nje ibala nalele ukuthi ngiyakuxolela kumbe le bala lokuthi ngicela ungixolele iqakathekile kakhulu ezimulini ekugcineni imtshado ekugcineni ukuhlalisana kwabantu ekugcineni amabandla ukwenzela ukuthi amabandla angadabuki phakathi
kuyiphethe mfundisi
siyathandaza namhlanje bazalwane bami elilaleleyo uba ngabe lingakhulula amafindo enhliziyweni kumbe uqhutshwe ngumkakho kumbe izihlobo zomkakho kumbe uqhutshwe ngabantu bebandleni kumbe lapho osebenza khona ngabe singathola indlela yokuxolelana ukuze sisebenzelane kuhle baba ngegama likajesu thandazela abalaleli abalaleleyo ukuba amafindo aphakathi kwenhliziyo akhululeke kutholeke ukuphiliswa lokusiliswa kokuxolelana ngegama likajesu kristu amen
amen mfundisi si sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
boye kakhulu balalela sihlanganeni ngeviki leli elizayo sikhangele njalo ilizwi lenkosi
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda ngiyazi abanengi beliye enkonzweni lamhlanje nje njengoba kulilanga langesonto silethemba njalo libusisekile ngombhalo kamfundisi
ndlangethilwa ngikhathela ngongegcina nkosi ndlayethela lingephile ave ungigcina
Smith Black Mambazo amambazo amnyama begciba uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ye gospel ingoma yokholo besithi bona mhlangidinwa ngikathele silethemba ilithobile inzinhliziyo zenu nxa bekhona abadabukileyo. Sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa likhumbule sihlobo zam ukubana iZEC iyaqalisa ukubhalisa abantu ngitsho lasemaphandleni elizweni lonke jikelele ngolwesibili. Ngakho lihambe eliyebhalisa. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kambe uselakho ukuxotshwa na kuZANU-PF umnumzana Emerson Mnangagwa? Abanye bathi yebo, kodwa abanye bathi ngeke kwenzeke. Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu, kutsho inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.